Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 10 kuNhlangula 2021 uKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje asebehlatshwe kwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba kancane ukuba bengathapha igciwane le-coronavirus.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu lana ozihambela abi vele uyabusizwa nawo kule ukuthi ngesikhiwa i-confidence.
Umahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba utholakala engelacala lokubuyela emsebenzini yena emiswe umsebenzi vidalele High Court.
Isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale, akukho in this instance.
Amapolisa athi adinga abantu abacatshangelwa ukuthi balesandla ekutshisweni kwezimota ezimbili izolo kobulawayo.
Iyo indlela yini yokulungisa indawo abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni ukuxoxana nabantu endaweni ezigcwele abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu ecine ethizwe yimota zokuxoxana imota yamapholisa lemota eyabantu abasebenza ngokunye emthethweni.
Asekhankasa ngamandla amabandla adinga abantu abazavota ngomnyaka ka-2023.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba lama-structures omhlangano, siqalisa kuma-cell. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 394,000 asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Bathakazelela ukuba sebele ndlela yokuzivikela kumkhuhlane lo, loba nje belokhu besesaba ukuthi bengathapha igciwane le-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 lakubeka sobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele nde-condition eyechukela le high blood pressure. Ngelanga ngitshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa. Kwaba lenkinga eyokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayahlatshwa okwesibili. Ngase ngicande ngxenye njengoba sengihlatshiwe sokunje ngingakhwela-ke engxenye i-injection lana izangenzana. Izangenza olunye ulutho ongalizwisisiyo kodwa akulanto eyenzakalayo. Ngizibona nje ngiziphilele.
UDube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Nxa uhlatshiwe vele umuntu lana ozihambela abi vele uyabusizwa nawo kule ukuthi ngesikhiwa i-confidence ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela belomvimbane belani ngingabamba nje kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiyahlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwasekuthiwa intatheli izindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathapha kumbe ukuyathatha indaba khonale kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe. Yikho okunye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Nje ngithathele izindaba ngihlangana nabantu abaningi kakhulu, yikho kwakufuze ngizigcine.
Noba nje bethokozile ababili laba labanye, odokotela bathi kukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede, ingcwethi kwezempilakahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende, uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is, if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going to.
Zima ukuthi kutholakala abantu abafika phose izigidi ezilichumi, 9 million ukuze behlatshwe. Kusho ukuthi kumele kube labantu abaningi abahlatshwayo. Kangiboni sifika kunani elifunakalayo ukuthi yaphele umnyaka. Singazama kodwa kunzima.
I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kunsukwana isanda kwedlula kuke kwaba le mibiko yokuba ebeseqalile ukusilela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala, kodwa obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli, udokotela Agnes Mawomva uyilandule imbiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana aye wafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe, phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba utholakele namhla engenacala lokubuyela emsebenzini ulandela isinqumo sedale le-High Court esavimba ukuba kwengezwe iminyaka yakhe yokusebenza. Intatheli izindaba ye-Voice of America ibika ukuthi isinqumo lesi senziwe nguJustice Amy Tsanga noJustice Livia Jirau Mugomba abakumthethondaba we-High Court. Bathi uMalaba walandela umthetho ekubuyeleni kwakhe emsebenzini njengoba ukuvinjwa kwakhe kwasukubekwe eceleni kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu e-Supreme Court ngumthuthisi omkhulu welizwe kanye lomele uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya lokunye. Idale le-High Court lalithe akukho emthethweni ukwengezwa kweminyaka yokusebenza kukaMalaba kulandela ukufikisa kwakhe iminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa 70. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka kaMalaba yokusebenza elandela umthetho weZimbabwe Constitution Amendment No. 2 Act. Kodwa uMnumzana Musa Kika, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, waphanyeka udaba lolu emthethwandaba esithi uMalaba akumelanga ukuthi engezelelwe isikhathi sokusebenza. Uze sizwe ngodaba lolu, sibhuke loMnumzana Majobane Ncube, ingcwethi elwela amalungelo kaZulu.
Idale eliphezulu ele-High Court amajaji u-Emmy Tsanga loSlivia Chirawu, isinqumo sabo sithi sona i-contempt of court, okutsho ukudelela idale okudelela i-court, akukho in this instance. Ngoba leyo ndaba othwa uMalaba odelele khona i-contempt of court indaba eyaphanyekwa ekuphikiseni kwe-JSC lo Minister of Justice befaka ukuphikisa kwabo e-Supreme Court. UMusa Kika i-argument yakhe wazi ukuthi uMalaba ubuyele emsebenzini mhlaka 24 wasephikisa mhlaka 27 May, okusho ukuthi uthe esiya emsebenzini uvele uhambe engakaphikisi. I-High Court ithi hayi, lokho kuzakhangelwa yi-Supreme Court, ayisibo abafuza ukuthi bakunqume lokho. njalo ithi yona njengoba kule ndaba yama appeals AU evele imiphambi kwe Supreme Court leyo ndaba kuzafuza ukuthi ziqunywe yi Supreme Court nxa zingakaqunywa kusho ukuthi i-decision oyisinqumo samajaji amathathu lesiyana eseke senziwe okwamanje sibekwe eceleni kumelela ukuthi kuzwakala ukuthi i-Supreme Court izakuthini.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube, kodwa konke lokhu ke kutshone akujule sibili kwenze ukuthi abantu bakuze ukuthi lapha kuyangaphi konke lokhu.
Ngakho ke i-High Court ithi yona kusamelela ukuthi kuqunywe lezo zindaba kuma appeals. Umalaba kungeke kutsho ukuthi kule contempt engaba khona kathesi ukudelela idale ngoba lolo daba luzahlalelwa phansi ukuthi uMalaba ungichief justice yini or not. UMalaba yena nxa sinanzelela ukuphikisa kwakhe uthi yena i-order le yafakwa ngama judges awe high court yebo i-declaratory order engafuza ukuthi ordinarily iphikiswe kodwa ngenxa yokuthi iyamphazamisa ekukhetheni kwakhe ukuthi abe ngu-chief justice ngaleyo ndlela kufuza ukuthi nxa ingaphikiswa ibe suspended i-effect yakhona. So ke sizabona ukuthi zozala nkomoni khona e-Supreme Court njengoba ama-judges afakwa ukuthi wena aza kuthini ngodaba lukaMalaba lo okwamanje indaba esegudwini.
Akusikho ukuthi lapha ke kuchithwa isikhathi kulokho kugijinyiswa udaba lolu kumbe kukhona okuzaphuma phambilini nxa usukhangele lapha Ncube.
Isinqumo se-High Court lesi siyilokho esithina yi-final order. So i-final order umuntu uvunyelwe ukuthi ayithathe ayihambise e-Supreme Court on appeal. Kodwa ke esikunanzelela yilokho ngibona kuyabe kuyikuchitha nje isikhathi ngoba wani kuvele kule appeal evele ikhona yokuthi i-Supreme Court izaxazulula udaba lokuthi uMalaba ufuze ukuthi abe ngu-chief justice yini noma cha so ingaxazulula lolo daba kusho ukuthi kuyabe sokuphelile. Okwesibili yikuthi bangaze ba-aphile asoze kuserve any useful purpose ngoba kusho ukuthi uMalaba uyaqhubeka esemsebenzini ngoba isinqumo se-High Court evele sikhona sokudismisa i-application yakhe ayisiso sokuthi nxa kungaphikiswa uMalaba uzamisa umsebenzi uzaqhubeka esebenza.
Ye, akwethulela uZulu sibili sizwe ukuthi phambili kuyophozala nkomona.
So almost practically yikuthi kumelelwe la ma-appeal ayenziwe masinyane i-Supreme Court iwaxazulule wenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe azi ukuthi uMalaba uyi-beneficiary yini, uyaqualify ukuba i-beneficiary amendment leyenziwe amendment number 2 section 186 omutsha lo ofakiweyo ukuthi angakhetha ukuba ngu-chief justice. Kodwa oqathe ngithanda ukuthi kunanzelele ilokho ukuthi i-constitution njengoba i-court ikhangele kule decision eyenzile yenziwa ngabantu abantu batho ukuthi kulama offices athile afuze ukuthi abantu abaphakathi kwabo baserve up to a certain age limit. So nxa kuvele kutshintshwa into ezinjalo kufuze ukuthi kuqalwe ukuthi kubuyelwe ebantwini ukuthi abantu bavume. So nxa sikhangele i-amendment le sibona ukuthi ingaba yona le problem ngoba izama ukuthi ibhodele abantu ngemuva ithe ebantwini hayi lina oyela kuthoya sikulalele thina loba latsho njalo siyaqhubeka siyazitshintshela. Umuntu uyaqhubeka esemsebenzini ngenxa yokuthi ikhothini esesukukhethi engibona kuyinto embi kakhulu ngoba kusho ukuthi uZulu izwi lakhe isinqumo sakhe asihlonishwe ayisikwe sakwenzela i-constitution senze i-constitution yona leyo ukuthi abantu kube yibo abenza izinqumo hathi uhulumende ezimele yedwa thina abantu siqumile ukuthi sifunde kwenziwe.
Amapolisa asikhalaze ukuthi umphakathi awasize ngamagama abantu ababikwa behlasele imota zawo njalo bazama ukubajisela phakathi kwazo kudlakela oluqhamuke izolo edolobheni lakobulawayo lapho akuthe amakhombi amabili. Amapolisa akhulume lephephandaba le-The Chronicle abika ukuthi abantu laba abatshintsha imali ngokungekho emthethweni labatshayeli bemijova bebezama ukubaphoxa ukuthi bekhulule omunye wabo abakade bembophile. Amapolisa abika esithi aze ahlengwa ngabanye babo kodwa abanye abathi bazibonele ngawabo lokhu kusenzakala bagcone amapolisa ngokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi bebeka abanye engozini. Asizweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Makhele Ntiweni ngalolu daba.
Sengilawo ngokuthi yiyo indlela yini yokulungisa indaba abantu abahambisa izimota okungekho emthethweni ukuxoshana nabantu endaweni ezigcela abantu okungenzakala ingozi ukuthi umuntu egcine ethizwe yimota zokuxoshana imoto yamapholisa le mota eyabantu abasebenza ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo-ke ngibona ngani akusikho okumele kwenziwe ngoba ekugcineni sizathina sibone abantu belimala bethuswe yimota kumbe yamapholisa kumbe yomuntu lo gijima ngemota esebenza okungavunyelwayo okungaphandle kukazulu. Umnakano wami balangapholisa ngenza ngcono kakhulu ukuthi adile lo daba lolu lalokho abakwenza sizokubangela ingxabangxoza. Kanti esikhuluma kunje nje kule ndaba esizwa eziningi ezokuthi abantu abanja inkunzi ngezigebenga ezithwele imbhobho kuthi amapholisa akalazi imota zokuba xoshanisa kodwa bese sibona amapholisa exoshana lapha uyindi abathathi wothi nje bengaphathanga lutho. Kambe shuwa singaba lizwe yini ukuthi gcine sokusitsha izimota kulezigebenga ezishona zibamba abantu zihlukumeza abantu zithethela abantu imali zibulala labantu abantu basifile sizwile nje abanye bekujulwa amapholisa ashonxosa labantu nje abazama ukuthi baziphilise. Hawu bantu kade akula ndlela yini okungalungiswa ngayo amapholisa kumele ahambe adinga abantu laba basihlukeze sikhathi sike saba lokuhamba vele ngasuke emsebenzini lela esikunje nje sizabe ukudutshula sizabe ukuthela izimota phile kulokuthi axoshane nabantu ngemoto ezimbili zonke nje khonapha ku-6 Avenue shuwa kula kunye okungenziwa na. Yindaba edabukisa kakhulu leyi mina njengomuntu ohlala koBulawayo.
Lowo nguMnumzana Michael Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni noSithandekile Mhlanga weStudio 7. Usenjalo uhulumende uthi kuzathengwa ezinye imota zokuphathisa amapholisa emsebenzini wabo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula amabhiliyoni amabili 2.3 billion asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela lesi sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 174 million asebehlole batholakala bele-COVID-19 kwakuba abedlula izigidi ezintathu 3.7 million emhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kuzaba lokugedla kwamazinyo kuzwekazi le-Afrika ukulabantu abalutshwane asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umbiko owethulwe nguMohamed Yusuf we-Voice of America uveza ukuba amanye amazwe akugqela ele-Tanzania, Burundi, Eritrea lamanye kawakatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelelwe ukuba uzaxoxisana lomkhokheli wakwele Bhrithani uMnumzana Boris Johnson ngokutshiyeneyo engakayi emhlanganweni womanyano we-G7. Upatsy Wathikusana womsakazi we-Voice of America ubika ukuthi abantu abaningi bamelele ukubona okuzakwenziwa nguBiden loJohnson okuthiwa wayedlelana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Uhulumende wakwele Melika uthothoza kakhulu ususwa kwele Bhrithani kumanyano we-European Union. amabandla ezombusazwe aya phambili ngokulungiselela ukhetho luka 2023 ibandla lezanupevu lesithi likhangelele ukubhalisa abantu abazavota okwakuqala abayizigidi ezinhlanu 5 million kuthi MDC Alliance yona ithi ikhangelele ukubhalisa abayizigidi eziyisithupha 6 million. Amalunga e-MDC Alliance aphakathi kokuqhuba uhlelo lokuqokodela abantu ezindlini ebakhuthaza ukuthi bayebhalisa. Amalunga ezanu lawo athi alenzawo inhlelo ezijonge ukuqinisa ibandla kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa njalo balivotele. Amanye amabandla aphikisayo afana le-MTCT lezaphu lawo aqhuba inhlelo ezifanayo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luvulwe yiZimbabwe Electoral Commission kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Philip Gawule onguye osungula lingxoxo.
Sibhizi kathesi siyenza uhlelo lokubumba lama-structures omhlangano siqalisa kuma-cell. Yikho lapho sithola khona amalunga omhlangano ayiwo njalo futhi azavota. Amalunga omhlangano ayiqakathekile kakhulu ayiwo abumba umhlangano yiwo amalunga akumaseli. Amalunga la nxa esebuyile aba kumaseli abonakala njalo ukuthi arejistile barejiste futhi njalo kuvota kumele kurejiste njalo kuvota khona abangeneyo kumaseli ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi lesokuqhumaquma amaboundary kutholakale kuyukuthi abantu barejistile bonke ngobuningi babo. Njalo siyakhuthaza futhi njengomhlangano ukuthi bonke abantu barejiste ukuvota babe ngama-register vote kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi bani kodwa ngoba kukhona phela nkuma abanye abangekho emabandleni kodwa bale vote yabo eyisikhala esikhulu ngoba esakululwayo i-one man one vote ukuthi umuntu abe lelungelo lakhe lokuvota. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi wonke umuntu wonke omutsha ontanga bonke abatsha bona abasohlelo olunye lokuhuga ontanga ukuthi barejiste ukuvota kuhamba kuhle kakhulu ezigabeni lapha kuma-district wonke nxa sikhangela. Ngokunjalo i-target naleyo ka-5 million plus i-registered voters sizabe siphumelayo.
Ngibuye kuwe babu Ndlovu, kini ku-MDC Alliance ungathi ezenu inhlelo zihamba njani njalo likhangelela ukubhalisa abantu abangakhi?
Thina ku-MDC Alliance intsha yethu ontanga balo hlelo lokuregister i-6 million ne-new voters kuyangenwa ebantwini kusagetha kamanye voters abayenelise i-18 years ama-youth ontanga abesesikhangela njalo labantu ade bevele bengavoti kodwa-ke bengabantu abadala bekhona. Lolo hlelo-ke seluqalisile luyahamba kude lwenziwa e-youth uphinde kusebenze ngama-main wings inkokheli siyangena ebantwini emalokishini lapho sihambe sibaguduza ukuthi-ke kuthane endaweni ethile xa bengela kokuhambisa ukuya ezekhi-ke siyadinga-ke izimota nje singamalunga omhlangano sibathwale bahambe bayivota. Ye ukhulume kusokagawula ukuthi-ke nxa kurejista abantu sifisa ukuthi abantu babe lelungelo lokuvota kuzafika-ke isikhathi lapho esithi zacela khona amavota ukuthi hhayi njengoba la rejista sicela livotele ibandla le-MDC Alliance livotele-ke advocate Nelson Chamisa abe ngumongameli welizwe siyafika leso sikhathi. Kakhesi-ke sakhangelane lapho ukuthi abantu abaningi babejista ngobuningi babo.
Baba Gawule, ngiphenduke kuwe, sesizwile kaningi obaba uNdlovu bekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo, kulungiswe impela izinto ezithile, lokho okuthiwa ngama-electoral reforms. Lina kuZANU-PF kungaba kukhona yini elikusolayo lana elifuna kulungisiswa?
Ekukhona ukuthi kulilungelo labo onkomo abe-MDC Alliance kumbe ama-opposition parties ukuthi lawo akhale ngokwabo abakubonayo kungabancedisi ukuthi bawine ukhetho. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi thina njengebandla elibusayo iZANU-PF singaphansi kohlelo lwe-SADC. I-SADC yesiyilandelayo silandela ama-guidelines nala ethulwa yi-SADC njengoba siyingxenye ye-SADC. Esikulandelayo konke akuphumanga ngitsho ku-SADC kukhona pha nalawa ama-observers akuqala yi-SADC ebonayo ukuthi ukhetho lonke luhambe kuhle. Ngokunjalo nxa sengikhangela ama-guidelines nala e-SADC ayiyo aqhutshwayo kumazweni wonke nala e-SADC kusho ukuthi kokwenziwa e-South Africa la ngapha kuyenziwa ngesikhathi sokhetho yonke into iyenziwa ngendlela enjenganaleyo. So ngokunjalo kulilungelo labo ababonayo okunye okusilelayo ukuthi babulethe phambilini kubonakale ukuthi malungiswa njani ngokuthi sibe nokhetho olungathanda kuzwa ngumuntu ukuthi nxa impumelelo yakho lesithe yaba khona kungabi lomunye osolayo yikho sikuzamayo khona kodwa kumangalisi phela ukuthi ukhetho lungaba khona kube lomunye osolayo njengoba sibona amazwe njengabo America ayiwo izibonelo zedemocracy abantu bona bayichampion bazichampion sibona nxa ukhetho soludlulile njengalokho kudlulileyo njengabo Trump ethi ukhetho lutshontshiwe asisakwazi ukuthi kathesi kumele ngaphi nje ukuthi America layo lisifuqa kathesi ithi ama-electoral reforms abe khona ama-electoral reforms abe khona ngizacela ukuthi kathesi labo ama-electoral reforms la abe khona e-America khona ngale kwenza ukuthi kungayenzakali into enjengayinaleke yayenzakala ukhetho lwabo oludlulileyo njengoba lathi sibakhangele ebekwenzayo
lina baba uNdlovu kuyini elikhala ngakho kahle kahle elifuna kulungisiswe elungakenziwa ukhetho
sifisa iplay ibe levulingane sivunyele ukukhankasa ngokufana nayo ngoba sibilandle lemdisi alliance kasivunyele ukuthi sikhankasa amaphoyisa ahamba-ke phambanisa imihlangano yethu kuyamela si-aplaye basinike imvumo nxa bebona ukuthi sizaba labantu abaningi ukudlula kwezanu p f bayala uthuhlanga lo wenzakale wenzakala bathela ama-tekers sisithi ukuthi-ke kulingane sivunyele okufana nayo njengezanu p f layo isenze emhlangano kathesi bavala ngokuthi kule COVID-19 kodwa ngemthelo zezanu p f njebejhilo kagawule baqhubeka bayenza amasela baqhubeka bayenza ama-DDC akhona nalawo ezanu p f kodwa thina ezethu inhlelo kazivunyela la nxa sesirejista abantu okulilungelo labantu ukuthi barejiste bagode inhlelo zethu zaphanjaniswa
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance ubephuqa endawonye nelunga lezanu p f umnumzana Belief Gawule amalunga amabandla ezokholo ahlala kwele South Africa adabuka eNyabane ePlumtree asesungule umkhankaso wokusekela ukwakhiwa kwekilinika kuleyo ndawo ukwenzela ukuba abantu bengahambi umango omude bedinga uncedo lokwelatshwa uthi usokhuluma lokusebhalo ludaba esejohannesburg kule South Africa
amakholo aphuma emabandleni atshiyeneyo adabuka eNyabane ePlumtree awathe gwaqa enumber 4 John Brandy elokishini le-Alexandra Johannesburg emkhosini wokudinga imali yokwakha ikilinika esigabeni sakibo omunye obekulo umkhosi umnumzana Alphonse Mabena uthi babona kuqakathekile ukuthi baphatheke kulo mkhankaso ngenxa yokunanzelela udubo olubhekane lezigulane esigabeni sabo
sibabonile abantu befika ngokukhulu kuzikhandla as far as from Cholocho Lupane Nyathi and Ikezi ngokunjalo sibonga indlela abantu abanikele ngakhona benikelela amakholo aseNyabane kunikelelwa iclinic khulu ukuthi sifake intuthuko lapha endaweni yaseNyabane ikhule sibe nesandla nathi njengamakholo aseNyabane laphana kwenzela ukuthi njengoba incwadi ithi khona ukholo olunganamsebenzi lufile
nyanga zonke zakhamizi zeNyabane zichaya imali yokwakha iclinic le unkosikazi Sitholile Ndebele ophuma komalilonda uthi isazoqhubeka imikhankaso yabo yokudinga imali iziphele kwakhiwa ekilinika yabo
umsebenzi ubemuhle kakhulu umsebenzi obugoqela amakholwa wonke siyathemba ukuthi na-next time masilicela lizoba khona ngobuningi benu isifiso sethu siyukuthi khona siziyakhele umtholampilo endaweni yakithi eNyabane
odabuka esigabeni lesi umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto enhle kakhulu enziwe ngamakholwana
ebekhona amabandla lakudala ama-missionaries ebefaka isandla lawo athuthukise kwezemfundo kuyinto enhle kakhulu mhlawumbe ukuthi singafunda lukhulu kakhulu ukuthi hayi sonke isikhathi amabandla aqakathekile emphakathini amabandla ayinsika yomphakathi ngokunjalo nje mina ngibone vele sengathi hayi iklinika seyiphelile nje noma ingakaqali ukwakhiwa kodwa noma nje siyasuka noma yinini
umnumzana Mkhwebu uthi uhlupho olukhulu ukuthi iklinika iseduze isendaweni yechangwa ehleli igcwele phamu izigulane uthi njalo kuba nzima ikakhulu ebantwini abadala ukuthi bayefika eklinika le ikakhulu nxa izulu lisina njalo imifula igcwele amabandla la enelise ukuqoqa imali edlula amarandi azinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 umnumzana Mkhwebu uthi basazoqhubeka ngale mkhankaso besiye endaweni ezijeneyo ukuthi okwakhathi esiningi lokusetshenziswayo nxa kusakhiwa okugoqela izitina sekukhona okuza kwenza ukuthi ukwakhiwa kweklinika yabo le kuqale loba nini melesito 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso khumalo
kulaso kunamhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeli bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 nokunywa kubhekane labomama singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo asebehlatshwe okwesibili amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bathi sebekhululekile loba besesaba ukuthi bangathapha igciwane le-coronavirus. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lekisayo, uMgqibelo Dube.